Zimbabwe udubo luyazakala ke ukuthi hayi isivuno seZimbabwe esomumba sanga sibe sihle ngaleso sizathu wonke umumbo esiwutholayo uvela ngaphandle kwamanye amazwe ungakhohlwa ke ntuka ukuthi ilizwe leZimbabwe ngalilayo lokho kuthiwa ngama lines of credit lamazwe amaningi emhlabeni so ke ngezinye indlela nxa lingala line of credit into zonke kufanele bazithenge ngemali yangaphandle kwamazwe esithi ngezinye indlela eyicash so sokufanele ukuqale kudingakale ke icash ukuthi itholakale ibisi siyathenga lo mumbo so ngibonani ke kulobunzima bokuthi ke icash mina ngithi imali yangaphandle kwamazwe itholakale ngobuningi bayo ukuthi ke umumbo ubuye ngobuningi bayo so yibo ke ubunzima obukhona elizweni engingabuchoka kathesi
ngezinye indlela impupho yomumbu eliyabe lizithengele wona phandle kwelizwe intengo lani libuya likhuphule
nxa umbumbu uthenge ngaphandle kwelizwe ke ufanele ukuthi ke uthengise ngemali ezakwenza ukuthi ubisele imali leyo othenge ngayo at the same time ukwanise ukuthi uholise izisebenzi ubhadale le mfanele okufanele zibhadale nxa kuranwa ibhizinisi so ke ngezindlela akulula ke ukuthi leyo mpupho ibe impupho elentengo ephansi ngoba iyabe vele ithenge ngentengo ephezulu so nxa ivele ithenge ngempendulo ngentengo ephezulu la izathengiswa ngentengo ephezulu asiqathanisikela la ekahulumende ngoba yikho ekahulumende ingatholakali lula ngenxa yokuthi ile ntengo efakwe nguhulumende ukuthi kufanele ingathengiswa udlula intengo enje kodwa ke leyo ntengo ayingeke ithi ngesiphiwa lokho esithi ukusustaina ibhizinisi ngithi ayingeke ikhulise ibhizinisi ngoba intengo eyabe kuthiwa alithengise ngentengo enje kodwa ke uhulumende abese sithi hayi sizalibhadala ke imali yende eliyabe lehlise ngayo kodwa ke kuba nzimanyana ngoba eZimbabwe inflation yangkhona ingane iqanise kakhulu le mali yangkhona la nxa uhulumende eseyibhadala after kubo 3-4 months iyabe singaso mali elongcedo iyabe sidliwe inflation
udaba lukahulumende olokuthi lina njengabo somabhizimusi kumele lehlise intengo ubona lusebenza yini
nibona engani ukusebenza kwayo kuzaba into enzima ke tungabili ngoba kakulula ukuthi uhulumende aphonge uvuka sithi sevumelana laba amabhizinisi ukuthi behlise intengo ekwehliseni intengo yikho ukuqala khona ukubona ukuthi zona izinto eziyabe zehlisiwe zizabe sezitholakala emkambo womnyama ngoba phela eZimbabwe okwakathesi izinto zonke esizithengisayo kwezamabhizinisi zivela ke ngaphandle kwamanye amazwe nxa zivela ngaphandle kuya ngokuthi ngithenge ngemalini khona ngaphandle ngakuthwala ngakufikisa lapha eZimbabwe ngemalini yikho okwenza ukuthi ke kube sokuphuma intengo lezo esizibonayo kodwa ke nxa sokuthiwa ke kuyakhontrolwa ke ama-price mbonani kuzaba lohlupho olukhulu ngoba sikhuluma kunjenje lokho kwaqala ukuthi kuyakhontrolwa i-price yempupu sokubonakala impupu ithengiswa emkambo wamnyama ngenxa yokuthi ke kwenziwa yikho khonokho ukuthi uhulumende ufuna izinto zithengiswe ngentengo ephansi kodwa zona ke izinto zangkhona zingatholakali lula.